Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jana njani mthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 ngonhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
hayi ngihambile number 2 kamanda Mine Disaster Memorial Site namhlanje. Ngihambile nje ngingumuntu nje oyisizana sewange, siyakhumbula nami kala ngibe isiphathimandla nje wangekhore lekampani ilungisile hlelo lakwathathi libaningi lonyaka okudlule eminye iminyaka yonke edlulileyo.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa namhla eKamandana Memorial Site eWange, zinangisa usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane ngonhlangula ngomnyaka ka-1972. Ingcosana yabasekeli bezanu-PF batshengisele eHarare lamhlanje. Bebebalutshona kakhulu nxa kuqathaniswa lokutshengisela kwe-MDC Alliance izolo. Siza ubuya ke kulolo daba, kodwa kudaba lwethu olwakuqala. Owesifazana oyedwa oveze isifiso sokuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende kubandla le-People's Democratic Party usenqobe ukukhetho lwama-primary ngemva kokuba ethwaliswe nzima efuqwa ukuthi engameli leli bandla kukhetho. Kubika uBatabile Masuku.
Emzini wePhumula constituency bebebabili abaveze isifiso sokufuna ukumela ibandla le-PDP ekhethweni lokudinga ilunga ledale lephalamende, umnumzana Albert Mhlanga kanye lonkosikazi Sichelesile Mahlangu. Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana oqunge isibindi sokuncintisa ekhethweni. Umgcini sihlalo webandla le-PDP kobulawayo umnumzana Michael Gora uthi unkosikazi Mahlangu unqobe owake waba lilunga lephalamende uMhlanga.
I-total number of votes zethu umama uMahlangu ubele 119, ubaba uMhlanga uphumele 2 votes, oid alothi sibele 1. Njengebandla le-PDP thina siyakuqakathekisa kakhulu ukuthi omama bangene esikhundleni. Siyathanda kakhulu ukuthi omama bancintise zonke indawo zepolitics, zonke izikhundla zepolitics. Yiko-ke kathesi sikhangelele ukuthi lapho kuzawuthiwa kule PDP khona ekhansilini sizafaka omama babe baningi. Sizafaka njalo omama lama-youth labo bathole ilokhu zemihlandla labo khonapho.
Ugora ugcizelele wathi ukhetho lolube luvumela abalandeli bebandla le-PDP ukuthi bephatheke ekhethweni.
Sile Phumula soyiphumula ibe labantu ababili akade befuna ukukontesta, akade befuna ukuncedisa khona ngale ubaba u-Albert Mhlanga nomama Sichelesile Mahlangu. So yinto eyenza ukuthi iparty igcine ibona ukuthi kungcono yenza ama-primary elections. Management committee yethu yahlala phansi bavumelana banikeza i-date ukuthi kungcono kube nama-primary elections mhlaka-3. So ama-candidates wonke we advise about this primary election, kube lama-primary elections. Kuvote abantu ama-members awe-PDP abakuma-structures e-PDP bawavotileyo.
Omunye owesifazana obefuna ukuncintisa ukuba lilunga ledalela eParliamente ebubi unkosikazi Abigail Mphambi uthi uthwaliswe amagapha avuzayo ngesikhathi sokhetho lwamaprimary.
Kunzima sibili sibonile ukunzima sibonile ama temperatures wonke sibonile I violence here and there but angifuni ukuthi ngisole kakhulu amanye ama stakeholders. Ngiyananzelela kakhulu ukuthi abantu endlandi ukuthi ngibasole kakhulu mase nje kangena ku ground lami sengizibonela ngama organizations lawa anela omama. I'm just comparing ukuthi emathebeleni not ku MDC Alliance I was the only woman in me at the ground. I never saw even oyedwa ukuthi babuye bazophathisa kumbe bazoncedisa kumbe nje basone ngaphandle kwama WhatsApp messages. So ngiyazibuza ukuthi bona kuthi ukuthi phela bona ngabo kulobha kuphela belokhu bebangumsindo kungakhanye lokuthi bayenzani kathesi kunje maso kuphela i-election bayabe sebegijima manje sebefuna i-statistics how many women abacomplainayo how many abalimeleyo how many abanje.
Imizamo yokuxoxisana lonkosikazi Mahlangu yehlule ethi ibandla limxwayise ukuthi engakhulumile ntathela izindaba okwamanje. Omama abaningi emabandleni ezombusazwe bakhala ngokuhlukuluzwa bevalelwa phandle. Inani labo mama abakhangelelwe ukuncintisa lilutshwana kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abancintisa kukhetho lomnyaka ka-2013 lalo elalivele liphansi nxa kukhangelwa iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe awezansi ye-Afrika e-SADC ethi kudingakala ukuba babe yisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini ababubiza ukuthi yi-50-50. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa lamhlanje eKamandana Memorial Site eWange zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane 427 ezabhubha zisemba emgodini kulindawo mhlaka 6 ngoNhlangula 1972. Usuku lolu lunanzwa minyaka yonke njalo namhlabe kule mithandazo yokukhumbula ababhubhayo kanye lemidlalo etshiyeneyo yokuthuthukisa isikhwama sokusiza imuli ezasalayo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba usanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Shadrack Kativu obekulumbuthano olilunga lebandla lezombusazwe eleZimbabwe Partnership of Prosperity.
Hayi, ngihambile number 2 kamanda Mind Disaster Memorial Site namhlanje ngihambile nje ngingumuntu nje oyisizana seWange. Siyakhumbula nami nokukhala ngile estate department yeWange Courier Company ilungisile hlelo lakade bebaningi lonyaka okudlula eminye iminyaka yonke edlulileyo ekukuhle kakhulu sibe kade baningi. Abela umakhulu sashilo nako volunteers aba local crew from Wange was providing entertainment amapolisa ekoliari abandle eze ekholo komitho dizi bekhona angesini bekhona la ngeliga entertainment ade kuku
uyina okwade kumqoka lamhla njalo bebekhona yini amabandle ezombusasa
bebu labakhulu be party ye ZANU PF. Ngingathi kusuke kwa ngani ngoba i-recognition of other political parties was not done. Kusuke kwaba ngani into yezantsi ngoba kunabakhulu bezanu PF athe iphutisana bobodwa bodwa. Kubuye sethekeni kuthiwa umkhulu wama-veterani kuthiwa Mthemakanda usithi uthunywe yena ngu-president uMnangagwa. So yibo kusuke ngani kwaba nesolo kaukuthi hhayi into enjengaleyi akumelanga isuke ibe ngani into yephathi yebandla ezasiyakwazi ibandla libuhlwe kokathisi kodwa siyana phela isibilo abantu bonke bayakhala ungakunanzelela labantu abanyangu-427 ababhubhayo abasukeande basuke emanawe basuka e-South Africa basuke e-Namibia nje abantu bonke abasebenze emayini kashiwo bezanu P F. So ngalo kusuke kwakani kwalahleka ntishe ngalokuthi hhayi kumele kuhlolishe nabanye amabandla ngoba any government that is going to come into power kutho ukuthi nxa into lele bengakakhulu kuyenza kani ngezanu P F bazayi-abandola yethu kuyinto kumele ibe yinto yethu sonke eZimbabwe sonke wanje sonke Africa jikelele.
Kodwa umama ubunjani? Bezikhona yini izihlobo abafelwakazi labanye?
Yes, izihlobo zibuyile abantwana abafelwakazi ade bekhona. Umbuko it was touching kakhulu kulu especially kule ngoba ihlaselwe abantwana bevula indlela theatre production. If you remember during the apartheid era it Arusha chena sile kudrama ikobo drama ita uSarafina which is thwele kanzima. Ya ngike ngabona ubaba bade kade ngihlezi phakathi kwabo ubaba abanye sebegeleza iyebhezi ngesikhathi futhi sokufaka kwabaluka khonaphana kushrine. Ya it was a touching moment okungakho lula sihlale sibekhuluma ngayeke ukuthi kwasuka kohamba njani bazama bazokho izinto ukuthi babajese kwehlula ngoba i-technology khona kathesi esefithi ekhona yeyikho ngaleso sikhathi ukuthi kungxeke ngabe ngaleso sikhathi kwakukhona ngalo kwasizakala abanye bantu bakwanisa ukuthi basize ukuthi baphume besaphila.
Lo ngumnumzana Shadrack Kativu oyebandla leZimbabwe Partnership of Prosperity. Sixoxe laye esewange. Tiyani indlebe kuhlelo luka half past six ekuseni kusasa. Kona lo msakazo lapho umnumzana Kativu azachasisa ngomkhankaso wakhe wokumela iwange Central edale lePhalamende.
Yebo 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 mtswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo la ku Facebook ukukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Balutshona kakhulu abasekeli bezano PF abaphatheke ekutshengiseleni kwaleli bandla eHarare lamhlanje nxa kuqathaniswa labasekeli beMDC Alliance abatshengisele izolo. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kutshengisela bekujonge ukusekela inkuthazo yokuthi ukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli amalunga edayele ePhalamende kanye lamakhansile ombuso ezabelo olwenziwa langalinye mhlaka 13 Ntulikazi. Bekungaqondakali ukuba umkhosi lo uzaqhubeka ngayiphi indlela okugcine kusenza inkokheli ziguqule indlela yohambo ezitaladeni ebezidwejiwe ukuthi kuzofolwa kuzo kungenwa enzikini yedolobho leHarare kodwa kugcine kungenjalo sebefolela emaphethelweni edolobho kuphela babuyela eRobert Mugabe Square. Ekhuluma kulombuthano iningi labo okukade kungabasha bezanu PF umnumzana Pupraito Garepi wazise ukuba bazimisele ukunqoba echaza ukutshengisela komanyano we-MDC Alliance wayizolo njengomsindo nje wabantu abesaba ukunqotshwa.
Vanobhiliva nokuvundisira nokurova vamwe vamunangagwa vanoti kwete isu tinoda unyararo tinoda a peaceful election. Chinonyanya kuti vanhu vaite noise
abakholwa ngokwethu selana la ngodlakela umnangagwa uti hachi sina sifuna ukhetho olulokuthula okwenza abantu bathethise izeki ikomishi ezimelo yodwa kutshengisa ukuthi bayabe sebehluleke umsebenzi wabo kuminyaka emihlanu edluleyo abazange bekhulume ngezeki kumbe ukukhuluma ngoqondiswa kwemithetho yokhetho babekholisa ukudla imali yePhalamende bebekuhulumende iminyaka edluleyo bathe sebehlezi kuhle bakhohlwa ukuba basebenzela abantu.
Abaphume ukuzophatha lokhu kufona bebebalutshwane kakhulu kuzikhanyela ukuthi ababuyileyo labo akade bezifunela izembatho zebandla leli hatshi obekukhulunywa inkokheli yabatsha. omunye wabakade bekhanya becathulwe ukungatholi izembatho zevandla umnumzana Peter Mpofu.
Yaye kwa ukuthi ansula ama t-shirt tingaenda wase kuthi sina ama t-shirt zakaita wamwe izo. Thola ukuthi kungwethe sese
abanye abasha akade bese mbuthwaneni lo bebekhanya bejabulile befit ibandla labo lezan PF lizanqoba umanyano we-MDC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Omunye wabatsho lokho ngumnumzana Onias Phiri sakamuzi semabhuku.
Kudara tikatarisa kuti maweeks apfuura vachamisa vaiti maelections akaitwa nhasi anorakasha vamunangaa
singabuyele muva uchamisa wati yena nxa ukhetho lungenziwa namhlanje uzabhuqa umnangagwa kodwa khathesi ngenxa yokuthi ilanga lokhetho selibizele sesimuze esekhuluma ngokwama-reforms usesesaba wathi yena uzakupha umnangagwa umne wabo ole-18 years nxa engadliwa kukhetho ngumnangagwa thina sithi ukhetho kalwenziwe nxa engafuni indaba yakhe ingaphi i-1.8 million ayiphiwa ngukhulumeni ngasitshele aphume egcekeni ukuba wayisangabi usejombile asihambe kukhetho siyevotela umnangagwa.
Kusenjalo umkhokheli wabasha kubandla le-ZANU-PF esigabeni seHarare umnumzana Gordon Gomwe ukhuthaze abasha ukuba bazimisele ukumelana nodlakela esithi balakho ukuphindisela ukuphindwe kabili uma bengaqalwa ngamanye amabandla ezombusazwe. Lokhu kufola bekujonge ukuveza usekelo lwebandla le-ZANU-PF ekuqhutshweni kokhetho ngokuthula olungeladlakela besekela inkuthazo kamongameli Mnangagwa lapho esazisa ukuthi ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga ezayo kaNtulikazi mhlaka 30. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhede.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sikhangela ngemikhankaso eqhubekayo kulungiselelwa ukhetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sevuselele impi yakhe lentatheli zindaba ezethesa umlando okungethuli indaba ezinhle ngomkakhe unkosikazi Melania Trump. Umanyano wamazwe ase-Europe owe-European Union uthi kusukela ngenyanga ezayo uza kwengeza imithelo empahleni zeMelika ezingena kulawo mazwe ngoba iMelika la ikhweze imithelo yensimbi ye-aluminium evela emazweni akulumanyano. Lamhlanje kudaba lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Mihlaka Ifani Ndabambi Ndlovu obevakatshele eMelika kodwa ohlala eHarare.
Kulomahluko omkhulu Chris, kulomahluko omkhulu sibili entweni zonke. Akulalapha engingaqala khona, usukele emgwaqweni, imigwaqo yakho niyamangalisa. Ukhangele le technology, ukhangele izimoto, ukhangele langendlela nje umuntu okumele aziphathe ngayo nxa esesigabeni. Kudala umahluko omkhulu sibi nxa uqathanisa ngalezi lamazwe omabili.
Okokuthi kuyini, singathi thina sifundo bani osibonayo nxa ufika eMelika ubona konke umahluko lo owubonayo ongawuthatha asithi uphiwe ithuba lokuthi uguqule ilizwe leZimbabwe usebenzi okubonileyo kuyini kakhulu ongakuthatha?
Lapha ngingathatha ukuthi abantu laba kukhanyakala ngabantu abenza ukuzimisela ngelizwe labo bayalithanda belithanda baba lenhlelo abatshengisa ukuthi balazo ngoba ungakhangela bakhanyakala nxa besenza into zabo ngabantu abenza belombono owakusasa nxa kuvula umgwaqo obenza imigwaqo emikhulu nxa besakha izakhiwo zabo zinkulu le mthetho yabo iba yimthetho liyana enzima kodwa yenza ukubana impilo yakho uyihlale kuhle kungela zinto ezingakuwela ngoba ulandela lowo mthetho.
Abaningi abaqala ukufika edolobheni le-Washington DC bathi bamangaliswa ukuhlanzeka kwalo. Wena ukubone njani?
I-Washington DC ungamangala. Okokuqala ubona inhlabathi, awuboni tshani, awuboni phepha. Abantu bakhona batshengisa ukuthi ukuhlanzeka khona kodwa kukuye yena umuntu. Kungabi kusigaba esiyiswe esibathungamelayo ukuthi kabaziphathe njani. Kukhangala nje sokuyini ngabantu ababili. Umuntu lo mansempala wabo kutsho ukuthi bahlangene kutheni baziqonqosele ukuzihlanzeka kwelizwe.
Kanti ke ekhaya ungathi kuyini okwenza ukuthi abantu babe lobuchapho obungaka?
Abantu bakithi abanye bethu nje ukuthi imithetho eyiyo ekwenza ukubana kwenqatshelwe ukulahla amaphepha ayikho eyiyoyenza umuntu aze aziphathe kangaka. Uyazi ukubana lanxa elahlile akula muntu kumbe umthetho ozamlandela. Kulezi nsuku ezikhona sebengani bake bazama ukukhuluma ngakho ngoba izibi bese zibangela imikhuhlane njengoba bese silabo cholera. Kodwa ke uMansempala yena kade ngabi lenhlelo ezinhle ezenza umuntu enqabele ukulahla iphepha.
Bona abanye abadabuka eZimbabwe oke wahlangana labo ubona ungani baphila kahle yini baphila impilo yabo ngathi impilo ongayikhwabitha lawo.
Kakhulu umuntu wakho nanxa umbona ijwabu lakhe lona loda litshengisa ukuthi udla kahle ulala kahle uphila kahle lenqondweni yakhe la lapha lala khona la lapha ku imota ahamba ngayo konke kutshengisa nje ukuthi umuntu ulenhlala kahle. Akulanto engatshengisa ukubana umuntu wakho uthwele nzima uphila nje njengaye umuntu wala okutshengisa ukubana abantu bakhona bahlezi kuhle kuleli lizwe.
Manje nxa wena ukhangela ubona ngani ilizwe leZimbabwe likusibanga esinganani ukuthi lize lifinyelele lapho osokule lizwe linjengeMelika?
Okwesikhathi kunzima sibulukuthi ngingatsho kodwa kasikho khatshana ngoba thina izakhiwo zakithi zivele zinhle ngeziqinileyo. Kudingakala nje kuphela imithetho ebopha umuntu nxa kuyisijeziso sokubana ungalahla iphepha akube nje kungaba nje. Kukhanyakala lathi sasikho khatshana sibili kodwa ungakhangela ngezinto zonke nje nxa uhlanganisa konke okudala isizwe esihle hayi sisesekhatshana kakhulu sibili akusikho eduze sikhatshana kakhulu.
Umnumzana Mihla Kayifani Ndabambi Ndlovu isizalwane seZimbabwe ebesethekelele ngapha eMelika obekukhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekhonapha eWashington. Yebo sesifikile isikhathi sokhetho njengoba abanengi nje liyakwazi ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo umemezele ukubana ukhetho luza kwenziwa mhla ka 30 ngoNtulikazi. Lamhlanje sikhangela ukuthi esigabeni sakoBulawayo bavame ukuvota ngayiphi indlela abantu kubika uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe iqale ukuqhuba ukhetho olugoqela wonke umuntu olungela bandlululo ngomnyaka ka-1980 lobanje lolukhetho abanye bathi lwalulobuqili obabuqhutshwa nguhulumende weBritain encedisana lebandla lezanu ngoba bengajabuleli inkokheli yebandla lezaphu. Umuyi uJoshua Nkomo ngoba ibutho lakhe lalibhuqe abamhlophe kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko. Ingcitshi zembali zithi lokhu kwadala ukuba ukhetho lungabisobala ngoba yonke into yayisezandleni zabamhlophe. Ngemva kwalokho ukhetho bese luqhutshwa nguhulumende webandla lezanu njalo ngesinye isikhathi obengumongameli weZimbabwe uRobert Mugabe wachaza ukuba ulendlela ezimbalwa zokuqila ukhetho. ibandla elibusayo liqhube ukhetho kanjalo kwaze kwathi ngomnyaka ka-2000 labhekana lebandla elaphikisa kwavuma amadoda ele MDC ebikhokhelwa ngumuyi umnumzana Tsvangirai odobhadobhe izihlalo okwethusa lebandla elibusayo loba nje engabusanga. Umnumzana Dumisani Mpofu uchaza ukhetho lweZimbabwe lwakuqala luka-1980 ethi lwaba lenkethabe chabi. Ethi kukhetho oluzayo uma ukhetho lungaqhutshwa kungela bucili ibandla leZanu lilakho ukudliwa 2000.
Ukhetho luka-80 lwahlupha kakhulu ngoba lwaba regional. Ama regions aba ngama constituency ba allocate ama seats based on that. As a result kwagcina sokuphuma engani iZapu support eMatebeleland kuphela, iZanu support eMashonaland kuphela. Hence we always suspect ukuthi kwaba lokuyi manipulation to portray Zapu as a minority party and iZanu as a majority party. Kungakhathaza nxa kungaba i-fair game njengomna wake hamba ekhuluma sithi kule fair free and fair election ezaba khona. Hayi uzadliwa. Ama indications atshengisa one abantu bakhe aba impozayo laba fakileyo after ikhulu iningi labo badliwe nje ema-South badliwe bonke. Two, ama-numbers abantu abaphathekile kuma-primary elections lesazokwenza ngo-2013 aphansi yokutshengisa ukuthi bangadliwa.
Kusenjalo ngo-2000 ibandla leZanu belidliwa kabuhlungu kobulawayo. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edale lephalamende lakumakhansila. Kodwa ibandla elibusayo beliqalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zihlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kwezokhetho besekela ibandla elibusayo. Ohlaziya ngezepolitiki umnumzana Efincube uchaza ukunqoba kwebandla le-MDC kobulawayo.
Kobulawayo njengamadolobha wonke vele kuhlala kubamba yona i-MDC kusuka ngo-2000. Kube sokusitha emakhaya bekugxile kakhulu iZANU PF ngaphandle kwaseMatabeleland lapho i-MDC ebikhona futhi. Amasithi i-MDC edolobheni biwina wonke kobulawayo. Wonke ngokuphelela kwayo. Kusaqalisa esesengu-7 ezaba ngo-13, 12, 13 lokhu wawina wonke lakhathi siwabambe wonke amasithi angkhona.
Inani labesifazana abangena kwezombusazwe kobulawayo liphansi kakhulu lokhe ilizwe lathatha uzibuse ngoba isikhathi esinenyi kuba lobudlwangudlwangu okucina kudala ukuba ngemva kokulotshwa kwesisekelo esitsha sombuso kwaba lomthetho othi akube lezihlalo ezingamachumi ayisithupha ezigcinelwa abesifazana edale eziphiwa amabandla ayabe enelise ukuthola izihlalo edale. Unkosikazi Mathibenga uthi lonyaka bakhangelele ukuba lenani eliphezulu labesifazana edale loba nje impumela yama primary elections isithe yaqhutshwa.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesabisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokulwa. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi ephathini kuyabe kulokusukuluzana lokundwangundwangu okuthize. So omama izinto zenoyizi ngabazifuna.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu kobulawayo loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile kanye lobucili okunako ukuthi lolu khetho lungabi msulwa.
Siyabonga kwanele mthakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.